Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namhlanje
abantu kabagcize qhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo weCOVID-19 uyabulala.
Kubhubhe abantu ababili ngecoronavirus izolo okukhubhule inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo laya kumajumi amabili lasishiyangalombili.
Akula mhlangano obekhona eHarvest House wokukhetha abakhokheli laba kade bekwenza nje bekungamadlwane nje.
Kukhanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lonkosazana Thokozani Kuphe. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele ikhansili yaleli dolobho enkantolo zisithi zifuna ukuhlawulwa ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula ichumi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili njalo ngomkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wabantu laba ubehlala kobulawayo kuthi omunye ubehlala eHarare. Ukutshona kwababili laba kukhuphule inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe laya kumatshumi amabili lasishiyangalombili 28. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngabantu asebebhubhile abalitshumi lantathu lilandelwa ngeleHarare lona eselilahlekelwe ngaba yisishiyagalolunye. Aba banje umkhuhlane lo izolo bangamachumi ayisishiyagalolunye. Aba isikhombisa ngabavele kwele South Africa kuthi abangu 83 ngabathole umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo kuleli laya kunkulungwane ezimbili ezilekhulu elilamatshumi amabili lane 2124. Asebephephile bangamakhulu amahlanu aletshumi 510. Sixoxe lomfundisi Anglistoni Spanda yena othi uzulu kumele alandele iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane lo ngokugcweleyo.
Abantu bakithi eZimbabwe abalaleli. And into esuke ihluphe kakhulu ngapha ekhaya ukuthi emakhanda abantu kugcwele ipolitics ngichokotsho. Okokuthi lanxa uhulumende sithi yena abantu kabenzi lockdown, kuyasukuma abantu be-MDB opposition, abe-MDC alliance, labe-civil society, bathi yena uhulumende lo usicinde, uyasicindezela, usithathela amalungelo, sifuna ukuthi sibe lamalungelo ethu, sihambeni setoyitoya. Abantu kabagcize qhakala vele ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uyabulala. Abantu sibonile ezimfeni lapha behlangene. Sikhuluma kanje abantu babhizi bona laba abafowethu abanye abathi kutoyitoya umhlaka 31. Sikhuluma kanje so sithandekile bangene emalokitshini silakula ama video esiwabonayo behamba behlanganisa abantu kabagqoka ama mask babe beminyene bekhuluma ngokuthi bona sebejamukile uhulumende lo kumele akhijwe. Umbuzo ensuka ngibe lawo ngokuthi bangabamba ikho ivirus le bazambamba yini u 31 July njalo bazakwanisa yini ukuthi bakwenze khona kwabajonga ukuthi bakwenze ibe baphumelele sibili bengabulalisanga abantu. Ngomunye umzekeliso khona okunye sibone abantu abantu abavele egoli besuka lezidumbu bebuya lazo bezihlanganisela ama grocery sibona abantu omalayitsha bequma labantu njengekho emthethweni abangathestwanga bezibuya labo bevele egoli bazohlangana labantu ezabelweni esiko sesisesaba kamanje ukuthi abantu bezimbabwe abantu bazafa baphele kanti njalo abanye bayenza imali ngakhona kuwe beqoqa abantu besithi abantu kabaproteste so izinto esihlangana lazo zenza kube nzima kakhulu ukuthi silwe lomkhuhlane we-COVID-19
njengezinkonzo liyaxwayisa yini abantu ukuthi belandele isiqondiso ze-lockdown lokhu bebuthana yini abantu njalo likhonza njani
ezinkonzweni abanye siyalandela sibili besigcina iziqondiso ze-lockdown sifake izitulo abantu nga-2 meters 2 meters apart ezinkonzweni sibe balutshwane usigeza izandla kodwa ke kuphinde phakathi kwethu futhi njengoba nishile ukuthi abantu bezimbabwe abantu bekhaya lapha abantu abalaleli kube khona still abanye abayenza inkani ungathi abakhuza bathi bona ingani kuzubukho sebe singu-70
Lobe kungumfundisi Angliston Spanda ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 Ibandla leMDCT lithi luyize ukhetho olwenziwe iprovinsi yalo yeHarare yona ekhethe umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe nguye okhokhela leli bandla hathi unkosazana Thokozani Khuphe. Umakhuphe katholanga ngitsho levoti elilodwa kukhetho lolu oluqhutshelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest House ngolwesithathu. Umnumzana Elias Mutsuri yena uthole amavoti angama-23 kwathi uMonzora wathola afika phose amakhulu amabili 189. Ukhetho olufanayo luza kwenziwa ngama-provinces wonke ebandla lapho azakhetha khona abantu afuna bancintise kusikhundla somkhokheli we-MDCT emhlanganweni we-Congress. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni uthi umbuthano owakhetha uMonzora lo awukho emthethweni ngakho kabayinanzi impumela yawo.
Hayi, angicacise nje ngubeke ba akula mhlangano obekhona eHarvest House wokukhetha abakhokheli. Laba kade bekwenza nje bekungamadlwane nje. Uyabona abantwana mabedlala amatope ngabantu nje abagcwele ukudlala ngesikhathi esibi kakhulu. Uzokhumbula ukuthi ngiyenze i-press conference ngolwesibili ngatsho ukuthi iCongress ayisekho ngenxa ye-COVID sisaye ekhoti ukuthi ikhoti sichazele ukuthi senze kanjani. Manje akungitsheleke ukuthi sizothi sengikhulumile ukuthi iCongress ayisekho bese sibuya sihlalisa abantu ukuthi bakhethe.
Njengoba isikhathi esakhulunywa ngumthethwandaba ukubana uMakhuphe ebe esabambe isikhundla sokuba ngumkhokheli sekwedlule, sekuhamba njani ebandleni lapha? Ngubani ongumkhokheli?
Hayi, akulanto enjalo msakazi. Umthethwandaba wakhuluma ukuthi iconstitution ithi umama uMakhuphe nguye o-actor. Into engibona ukuthi sike ukuphice uhlanganisa ikhothe yakushoyo ukuthi umama akavize iCongress. Mangabe angasakwazanga ukuyibiza iCongress, kungela ndaba ukuthi izizathu ezenza ungayibiza iCongress yiziphi. Ubaba uKomichi uzoyibiza leyo Congress. Uzokwazi-ke ukuthi iCongress ibibiziwe mhla ka 31 July kodwa kwehluleke ngezizathu ebese ngizibekile izizathu ze-COVID. Ngithe ngiqeda ukwenza leyo press ebusuku umongameli welizwe ubaba uMnangagwa kwawathi yena akasavumeli ukuthi abezopolitiki bahlangane. So akukhathalekile ukuthi ubufisa kanjani ukuyenza leyo Congress ayiyenzeki ngenxa ye-COVID kodwa hayi umama uMakhuphe usazibambile. By the way, isikhathi ayisiphiwe ikhotho ukuthi avize lowo mhlangano esakhe saphela mhla ka 30 June kodwa kuzange kwatshintsha ukuthi aqhubeke eyilo ibamba likamongameli.
Manje labo abathi bekulo mhlangano bayenza ukhetho lizabathini?
Angichaze nje msakazi ngithi labo bazohlangana nokuqondiswa kwezigwegwe okomhlangano. Uchairman usebhalile vele incwadi echaza ngayo yena le nto ukuthi hayi uzothi ukubona ukuthi laba abayibo abazitshethi bawenzile lo mhlangano kuzobona kubonwa ukuthi kuzothiwa ningabo ngoba phela khona lokhu nje ukuthi abiza abantu bababizele eHarvest House bazosibizela lengalo yomthetho.
Umnumzana Khalipani Phukeni yisikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kusenjalo ibandla leli lithi seliqalisile ukusungula ingatsha ezintsha emadolobheni atshiyeneyo eMelika. Sixoxelwa umgcini sihlalo walo eMelika umnumzana Dan Moyo.
Kubalulekile ukuthi thina njengenkokheli ezikhona lapha eAmerika siphume sisabalale sikhulumisane nabantu sihlangane nabo bakwazi ukuthi siyenza kanjani. So i-weekend le edlulileyo besise-Indiana e-Indianapolis lapho esihlangane khona la maZimbabweni amaningi kakhulu sathi ukubonisana lawo, then ngomgqibelo saba le meeting-ke lapho esishiye sifake khona i-interim structure ekhokhelwa ngu-interim chairman uLawrence Dube.
Siyazi ukuthi bakhona abathi lisebenza lezanu PF. Konale eIndiana balamukele njani abantu?
Samukelwe kahle kakhulu. Abantu abaningi bebele mibuzo eminingi kakhulu kodwa sishiye sicacisile ukumana iparty yethu iMDCT iqonde kuphi iya kuphi. So abaningi, yes of course, kule confusion ngokwenzakalayo le MDCA kodwa esikhathini esiningi sibona ukuthi ignorance yosuka ihluphe kakhulu ngoba abantu abaningi abakwazi ukuthi constitution yethu kahle kahle ithini ngodaba lolu indaba esifana nalezi. So sisipende isikhathi esiningi kakhulu lama groups amancane si-explainer kulaba abalemibuzo ukuthi i-constitution yethu isebenza kanjani and kwenzakale kanjani ukuthi i-Supreme Court igcine isibona ukubana umnumzana uChamisa wathatha umbuso wepharty ngendlela engayisiyo engavumele ngile constitution yethu. So sithola ukuthi after sis explainile abantu abaningi baqala uku understand.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we MDCT eMelika. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele umasipala waleli dolobho eMthethwandaba zifuna inhlawulo ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo ogulise inkulungwane zabantu elokitshini leli njalo wabulala abedlula itshumi. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isifikise amaphepha enkantolo lapho edinga khona imvumo yokuthi imangalele umasipala phezu kwalolu daba ukuze ahlawule izakhamizi. Amanzi ayephuma empompini engcolile abikwa eyiwo abangela lomkhuhlane. Kolunye njalo udaba olufanayo, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association layo isikhweze amaphepha eMthethwandaba iphikisa isinqumo sikahulumende esokuntshintsha amabizo ezitalada zakuleli dolobho. Phansi kohlelo lukahulumende u-9th Avenue kumele abizwe ngoSimon Muzenda Avenue kuthi u-6th Avenue Extension kumele abizwe ngo-Emerson Dambuzo Mnangagwa Way. U-12th Avenue yena uba ngu-Joseph Msika Avenue. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi uzulu wakobulawayo nguye omele azikhethele amabizo ezitalada hathi ukukhethelwa nguhulumente.
Uchapter 14 wesisekelo zombuso ukubeka kucace ukuthi i-devolution kuyini. Sibe sesikhangela futhi e-Urban Councils Act la ikubeka kucace ukuthi kwenziwa njani nxa kuzabizwa izitalada ngamabizo amatsha kumbe kuzaba lezinye izitalada ezintsha ezanikwa amabizo. Ngokunjalo-ke thina njengabahlali bakobulawayo kumele siphatheke ekubuyeni lamabizo lawo kumbe ukuthi amabizo lawo abe khona yiwa zasebenza ezitaladeni zethu. Singeke phela sikuvumele ukuthi abanye abantu bathi nxa sebethe bahlala phansi bakuvuma ukuthi izitalada lezi zizabizwa zithiwe yilokhu lalokhu kumbe amabizo lawa lalawa. Kuzokusiba labanye abantu instead of ba approve babe yibo futhi ababuya lamanye amabizo olunye uluhlu lwamabizo luopposa lana amabizo abe sevunyelwene singobulawayo. Sinje singobulawayo silabantu esifuna ukuthi babe lemgwaqo leyana. Silabantu abanjengabo babu Dabengwa, Onikita Mangena, Queen Lozikei. Ubukhokheli nje sike saba labo esigabeni kumele sibukhumbule ngokugcweleyo. Njalo siyasho ukuthi ama avenues kahlale njalo first avenue, second avenue kuze kube lula. Yikho esikufunayo njengabahlali. So sifuna kuphathwe ngaleyo ndlela. Nodi ukuthi kubuye omunye umuntu mbe kubuye abanye abantu sebevela konale kachana bafike bese thulele uluhle singalufuniyo. So sifuna kuphathwe ngendlela efunwa yithi thina njengabahlali bakobulawayo, njengezakhamizi zakobulawayo abayithi abantu abahlala kuleyo ndawo. Uthi nxa sidlule esitaladini esithize sibe lentshukuntshu yokuhamba ngalezo sitalada sikhangele ukuthi ibizo leli yithi esalifisayo ilibizwa ngalelo gama ngoba yithi esakuthandayo lokho.
Likhangelela ukuthi lungene nini emthethwandaba?
Esikukhangelelo ukuthi udaba lungahlali isikhathi eside. Ungabona sokusedlula 2 weeks ungazange ukukhunywa ngalolu daba. Singeke sithabe kakhulu ngoba uyakunanzela ukuthi indaba le yindaba esegudwini. Ora edaba yamantu sebethe bahlala phansi banika izitalada amagama thine singawafuniyo njengobulawayo. So ngokunjalo ke sifuna ukube ludaba oluphathwa masinyazana ukwenza ukuthi abantu bakobulawayo bakhwabithe. Nxa sikhuluma ngedemocracy, sikhuluma ngenkululeko, sikhuluma ngokuthi izabelo ziziphathela amandla devolution. Sifisa ukuthi abantu nxa behambe endaweni yabo bahambe ngokukhululeka bebona amabizo abafisayo. Ngakho ke sifisa ukuthi ube ludaba oluphathwa masinyane kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association. Ubikwa uqhubeka usiba mubi ngamandla ezibhedlela ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi bekhala ngeholo eliphansi. Odokotela labo bathi bazakhalala umsebenzi ngeviki ezayo ngesizathu esifanayo. Bathi njalo uhulumende kumele ababhadale ngedola leMelika. Abongi bona sebefikise inyanga bengayi emsebenzini njalo bathi uhulumende ukhanya engelasifiso sokulungisisa izikhalazo zabo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kumele abhadale izisebenzi ngedola leMelika ngoba elakulelika liselahlonzi.
Kizo zonke izisebenzi, kungaba izisebenzi zikahulumende, kungaba izisebenzi zamaparastatals, kungaba izisebenzi kuprivate sector, izisebenzi zonke nje siyazi zixwayisa ukuthi lingaze lavuma phela ukuthi linikwe imali elingasoze liyisebenzise, imali engasoze ilincede. Akusimangalisi ke nxa kuyikuthi sizabona kunyanga ezilandelayo sizabona amadokotela njalo lamanesi elabanye kuprivate sector sebengena emgwaqweni kumbe bengena ezitaradeni kumbe besala imisebenzi. Akusimangalisi ngokuthi yikho esibakhuthazayo. Sibakhuthaza nje ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga ukuthi lizilwele lodwa. Akula muntu ozalinceda, akula parliament ezalinceda, akula bani wena ozalinceda. Yini izisebenzi okufanele izincede lizilwela ilungelo lenu. Imali kayiphume loba bayafuna loba kabafuni abaqhathi, kabayibhadale leyo mali esiyichoyo.
Kuludaba lwezigidi lezigidi zemali eyasetshenziswa phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ukuthengela abalimi okokulimisa abangasayibuyiselanga leyo mali. Zithini izisebenzi ngaloludaba?
Izisebenzi eziningi ungane okwamanje bathi kungangcono uhulumende wezano arizayine. Uhulumende sibili nguye iproblem enkulu ngokuthi nxa ezavumela ukuthi isikwelede sebhanga elikhulu liphanyekwe phezu kwabayanga abantu bedubeka kangaka, kungangcono phela yena uhulumende lo asuke. Into ekhulunywa esizwa iphuma ku zisebenzi eziningi ukuthi kunganani uhulumende lowo akhitshwe nxa engafuni ukurizayina ke uhulumende yedwa, akuzame indlela yokuthi uhulumende lo awiselwe phansi ngokuthi asohulumende singathi engakha nxa sibona imali engaka inganikwa abantu nje manyana kungalale phepha elichoyo ukuthi lezo zinto zizabanjwa ngayiphi indlela. Asikwazi okwamanje ukuthi labo bantu lezo zinto zange bezithengisele abanye yini, bafaka imali ezikhwameni, akucacanga konke lokho.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umahluli omkhulu umnumzana Luke Malava sesule umlayo asanda kuwethula obusithi abahluleli bemithethwandaba kumele batshengise abakhulu babo izinqumo zamacala abayabe bewathetha bengakazethuli. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba iyunivesithi yeNasti kobulawayo isivaliwe kulandela impiko ethi kulomfundi ongaba ebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani. Angibingelele kustudio 7. Ngicela nje ungazisho igama kodwa ngokuzalwa ngizalwa enkayi. Elongazisho igama kustudio 7. Siyakhala kakhulu ngabafowethu labo esibazwayo ukuthi bayabaleka mabevalele bethola abantu banecorona. Bebaleke befike emakhaya, bafike bayithelele abantwana emakhaya. Okunye asebenziseni ingqondo bafowethu, asebenziseni ingqondo bafuthi nabodadewethu, siye kukubulala imphefumulo enganacala ngoba nawe uyitholile nje le corona, hayi ukuthi uthole ngokunecala, kuyisifo esikhona. Bekezela lapho khona kuze iphele, mayiphela leyo corona uphume surayithi uhambe uyobona abantwana ekhaya noma uyobona abazali ekhaya. Hayi lokho kwenzekayo ukuthi abafowethu baphuma la bebed bridge bayabaleka befike emakhaya, befike befake icorona emakhaya. Eyi wakithi asiyekeli lento leyo ngoba sizobulala isizwe sisiqede. Izibhedlela zethu azinamithi bakithi, corona futhi ingakalapheki kanje, sizobulala isizwe sisiqede. Ngiyabonga.
Inzalo PF Rome isiqalile manje ukuthi ivayela abantu ezindlini, yenza kanjani ivayela abantu ezindlini? Lanto lana into engeke isebenze leya, into engeke isebenze. I-coronavirus ayisikuthi nomuntu, ayithiwe yegovernment akusiyani. Umkhuhlane ngumkhuhlane nje loyana. Awuboni ukwenzela i-example noma e-America ngingakwazi mina. E-America bekubona ukuthi i-coronavirus injani, kodwa abantu bavunyelwe ukuthi bazenzele into abayifunayo. Bazenzele into abayifunayo. Abantu kufuneka bazenzele into eyifunayo. Umkhuhlane awuzange uqalwe i-coronavirus. Kodwa just nje ukuthi eZimbabwe sokuthethuka ukuthi i-coronavirus sokuyinto yokuranwa ipolitiki. Izalo PF sicasha ngomunwe ngangaphi iqhubeka isehluleka. Manje yehluleka izalo PF ivala ngokuthi kune-coronavirus. coronavirus ayimela ngizana uphefu ivale ngayo izana uphefu into ekhona kufuneka yamisuke manje isisita abantu bahlala ezindlini bazohlala kanjani abantu ezindlini bengalakudla bazahlala kanjani abantu ezindlini ungana umsebenzi ungana amanzi unganana kunampupu ufuneka irali kwelayino lezimpupu bazohlala kanjani bazodlana abantu bazodlana babesitha abantu bahlala ezindlini so izana uphefu lento iyenzayo yona izilimazayo yona ngoba umnotho welizwe uzoqhubeka usiba mubi kanti abantu bazokhalela kuyo kakhulu kube bona bayekela abantu bazenzele into abayifunayo bakhuthaze nje kuphetha abantu bahambe emgwaqweni kuphela bafaka amamaski bangahambi bengafakanga amamaski abantu bayisanitize mawuhambu njalo njalo nje abantu bageza izandla ikuphela kube yimfundiso kuphela njengakhulu kusikubona lapha eSouth Africa mina kambona abanye abantu ngizothiwa ubana kuthiwa angahambi ubani engenzi njalo abantu bazihambela bazenzela into yabo abayifunayo baziphilela nje kahle abantu akunamuntu othi uthi uzothi uvayelwe endlini akanakudla akanani wonke umuntu uyaziphandela ende futhi abeSouth Africa bahola abantwana bahola abantu abadala bahola manje izibabhele kuzothiwa abantu bahlala ezindlini ukuthi bazodlani
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umtshutshisi wakweleSudani uthi sebethole ingcwaba elilamathambo abantu abangamatshumi amabili lasishiyangalombili abanakanelwa ukuthi ngamasotsha abulawa ngumnumzana Omar al-Bashir esangumongameli ngo-1990 ngemva kokuzama ukugenqula uhulumende wakhe. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi uhulumende usevale njalo izikolo kusukela ngomvulo mhlaka 27 kuze kuyefika mhlaka 24 ngenyanga ezayo ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane we-coronavirus likhwelile izolo laya ngale kwezigidi ezine 4.1 million. Asebefile bona sebengu-147,000. Ugatsha olukhangelane lokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo kuleli lizwe olweCenter for Disease Prevention and Control luthi kusiyafika mhlaka 15 ngenyanga ezayo kungaba sokufika abantu abangu-173,000. Imbiko le iza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi umbuthano webandla lakhe lama-Republicans okumkhetha ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lukamongameli oluzayo owe-convention awuseyikwenziwa abantu bebuthene. Kodwa uTrump uthi ufuna izikolo lamabhizimusi kuvulwe. Kepha abanye kabavumelani laye. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu ohlala kwele Bhilithane umnumzana Difa Dube.
Ukhulumende laye uyafuna ukuthi umkholomi ungaze ugcine udilikile izinto zingagcina izithabalala kakhulu ngendlela ezagcinise senza ukuthi ukudilika kweikholomi ugcine ukuthatha ilizwe mhlawumbe eminye iminyaka mhlawumbe engu-10 ukuthi ilizwe lize libuyele endleleni elalilo ngakhona. Kodwa njalo ngokufanayo futhi abantu nxa bengahamba uhulumende engathatha abafake engozini kusasa abanye sebengavuka besuwa i-government kusasa besuwa ukuthi yavumela isimo sokuthi abantu babe sengozini abantu bagcina bejona ngento efaluthi ngabe kuthiwa yavikelwa. So into leyi inzima kakhulu baba uNkomo njalo yi-decision enzima ukuthi engekho lula yingakho ubona kusiba lokungazwisisani kahle phakathi kwababusi noma engathi phakathi kwabakhokheli balawo mazwe awasengilani eNgilandi naseMelika. Kodwa ke into engithemba ukuthi kuzafika isombululo oqhakathekile kakhulu bona ngabe ukuthi abayaqina kakhulu babunkomo ukuthi ngabe ukuthi kuyatholakala ikhambi lokuthi kulashwe umkhuhlane ukuthi kuphele indlela kuphele engenza ukuthi impilo iqhubekele phambili umkhonomi la uqhubekele phambili lempilo zabantu ziqhubekele phambili konke kube kuqhubekele phambili ngokuphephileyo.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili ngecoronavirus izolo okukhweze inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumachumi amabili lasishiyangalombili 28. Kukhanya sokuqhamuke ukungezwani kubandla leMDCT phakathi kwabasekeli bakamnumzana Douglas Monzora labakankosazana Thokozani Khuphe. Izakhamizi zeluveve kobulawayo sezimangalele ikhansili yaleli dolobho eMthethwandaba zifuna ukuhlawulwa phezu kokuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo obulale abantu abedlula ichumi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.